umhlangano okhona silawolo zulu ke enkabazwe egweru ngempela viki naleyisiyakiwo kungumhlangano ke wokubonga abantu ukuthi ke ngomnyaka ophelileyo ngojulayi baphuma ngobuningi emizini yabo bahamba bavotela ibandla le-MDC Alliance bavotela umongameli wethu Nelson Chamisa ukuthi ayestate house. Siyababonga kakhulu njalo sibacela ukuthi bangadinwa baqhubeke benjalo besekela ibandla labo ngoba i-MDC libandla labantu yibo abalibumbayo ngelabo yilo elizabakhulula njalo embusweni lo kantando kayithikiswa wezanu-PF.
Manje licelile na imvumo emapholiseni njengalokhu okuya kwenziwa?
Isisekelo selizwe sithi kasiceli siyabazisa sesibazisile ikomiti zethu ezikhona enkabazwe ngikhona ngale emigrant south yiyo-ke ekhangele lolo daba-ke ukuthi bazise amapholisi ukuthi sizenza-ke umhlangano. Ngithemba-ke konke sokusendleleni yakho sebelungisile bakhulumisana la amapholisi abawazisa.
Ye, siyabona ukubana kuke kwaba lokwethuselwa kukazulu ngumongameli Mnangagwa esithi yena ikakhulu abayetshengiselayo uzathatha amanyathelo. Lokhu akusoze na kudelise inhliziyo zabaningi bekele ukubuya emhlanganweni?
Lo umhlangano esikubiza sithi rally lapho umongameli lezinye inkokheli zebandla ke zizabe zikhulumisana ke lo zulu kayisiyo-ke i-demonstration le Mnangagwa athi uzatshaya abantu ngayo. Kodwa-ke uyadanisa-ke ukuthi ubaba womuzi ongothenjiweyo athembise ukutshaya abantu ukuthi bangademonstrate instead yokuthi alungisise inhlupho zenezi eziyenza ukuthi abantu bangene emgwaqweni. Isithembiso okumele asiphe abantu sona leso ukuthi hhayi bantu likhale ngalokho lalokho lalokho nizakulungisisa. Kodwa bangathi abantwana bakhe abantwana beZimbabwe bekhala bengena ezitridini abese bathembisa ukubatshaya bathembisa ukubabulala kuyatshengisela ukuthi sizintandani-ke eZimbabwe yasila baba. Umnangagwa kasomongameli ohlonipha ilungelo loluntu, umongameli ohlonipha abantu, ohlonipha amalungelo abo ukuthi bademonstrate bakhulume abakusolayo, ngoba nxa ikhona phana nguye kumele akulungise, akula enye indawo, akula omunye umuntu okumele alungise inhlupho ezikhona eZimbabwe ngaphandle kwakhe njengoba sithi ngumongameli welizwe.
Njengoba lisitsho lini ukubana imihlangano le ngeyokubonga uZulu, kutsho ukuthi likhangelela ukuthi engasuka egweru ikhona yini eminye imihlangano ezayenziwa kwezinye indawo zelizwe?
Ikhona sibili iyalungiselelwa-ke izakhithwa-ke iyazakale ukuthi izabe yenziwa ngathi kodwa kwakathesi-ke sikhangelelena lo wenkabazwe egweru ngempelaviki. Eminye ezalandela ngamaprovinsi wonke nje size siwaqele.
Bakhona abasola ibandla lenu besithi lokho ligxile kukhetho oludluleyo lingafuni ukuthi lukhangele eluzayo. Ungathini wena ngalokho?
Yebo, bangakutsho khona lokho elikutshoyo, kodwa ke esikhathini esiningi kuyabe kungabantu abengabezanu-PF, ngoba abantu abasekela ibandla lethu bayazazi inhlelo zethu zonke esilazo. Ngokhetho oluphelileyo sikhuluma ngokuthi kwaba lokuqilibezela-ke kwakhithwa-ke ama-results angayisiwo umongameli wethu-ke enqobile ngokuhlanganisa amavoti ethu akutholayo. Lokho asoze sikuthule. Sithi thina ilizwe lisengxakini, lodwa wanqoba ukuthi ngumongameli welizwe. Sithi nanti ilizwe liyatsha, umuzi uyatsha, biza-ke abanye lihlale phansi siqale silungisise udaba lololu olokhetho lwatshontshwayo, silungisise ukuthi abantwana beZimbabwe bangaphila njani. Abantwana beZimbabwe bafuna impilo engcono, ababakhokhela yibo kumele babone ukuthi balungisa impilo ibe ngcono eZimbabwe. Yikho sithi-ke siyafuna ukuhlala phansi layo Mnangagwa sikhulumisane, ukhulumisana lomongameli wethu Chamisa ulungise indaba yena leyo yokuthi wazibeka, bese kulungiswa-ke ukuthi indaba ehluphayo yomnotho welizwe ibanjwe njani ukuze abantwana beZimbabwe baphile, ngoba abantwana beZimbabwe bayahlupheka, akula mali, akula kudla, akula mafutha, konke nje kuyahlupha, la magesi ayahamba, akulanto nje esendaweni yayo engathi yabambeka. Yizi zinto esitha kumele kuhlalwe phansi zona lezo zilungisiswe, kodwa siqale salungisisa udaba lona lolu ukuthi enye indoda yazibeka kungamelanga ibe yiyo khona phansi.